walingasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo ngoba ngendlela okufanele kwenzakale ngayo kumhlaka 31 July ukutshengisela okungasenzakalanga ngendlela odekhanelwe ngayo kodwa ungakunanzelela kubuye nje kwachibilika isimo sakhona ngoba abantu abasangenanga ezitaladeni abantu bagcine sebehlala ezindlini ungananzela edrobheni bekungela abantu okutshengise ukuthi abantu babone kuyingozi empilweni zabo ukuthi bangene ezikaradeni sinanzelela njalo ukuthi okwenze futhi kwaba njalo ungananzelela sinanzelela ukuthi phose kususela ngolwesine amasosha le mota zabo lamapholisa laba be-riot kade begcwele igaga lonke umumo wakhona yiwenza ukuthi abantu bagcine behlehlele emuva kodwa singananzelela namhlanje amapholisa afana lamasosha afana nayo siwabonele kwekhona ezitaradeni ngendlela enjalo kukhanya ngathi abantu bayakwethuselwa okukhulu okwenza umuma konqubele phambili ungaqedakala abantu bengasakwazi ukubana vele kuzenzakala kusasa kungaba kuyi
kukhanya ngani kuhlaselwe kakhulu idolobho lakobulawayo ngasikhangela abantu abathunjiweyo ubona ungani kuyini ongakumangela lokho
wendi ngokubona kwami ngiyananzelela ukuthi umumo lo uyatshengisa ukuthi laba abasibusayo uhulumende webandla le-ZANU-PF kukhanya ulokwethuka okukhulu ngokwendlela okwenzakale ngayo izinto lanxa kungasabanga lokutshengisela kodwa khona ukuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazi bazithulele khanya ungathi uhulumende lokwethuka okukhulu ngibona ungathi ngokubona kwami kuzaqhubeka amasotha lokwekhona ezitaradeni ngibona amasotha azaqhubeka lokwethuka ezitaradeni ngoba akhanya ungathi umumo lo abawuzwisisi okwenzakalayo njalo siyezwa abantu bekhuluma ukuthi khanya ungathi la ebandleni lelibusa le-ZANU-PF khanya ngathi hayi ngizasibanga kuhle kulokungazwisisa kulokucabangelana ngokwenza njalo ke ngibona ngathi umumo nalo ongaqedakaliyo umumo nalo okucabangelana umumo nalo wethuselana ngibona ngathi zaqhubeka kukhona and kuzenza ukuthi labantu bangaphumi kakhulu besiye ezitaradeni ngoba abantu bayananzelela ukuthi hayi impilo zabo okwalesi sikhathi ziqhubeka zisengozi
manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani lokho kungaqhubeka kulokunjani
sinanzelela ukuthi idorobho lakobulawayo kumbe sithini umganga lo angapha kithi emandebeleni uvele ungumganga okhanya ungathi uhlala isikhathi esine ungathi awuphathwanga kuhle ngaso kuya kwinto zombangazwe abantu siyahlukuluzwa ngendlela eziningi ezithiyeneyo siyakuhlukuluzwa ngokubandlululwa kungaze kuthiwe kuba le mikhosi engathi izabakhone nale ukuthi abantu batshengisele kukhanya ungathi thina le dorobho lakobulawayo sikhangelwa kakhulu njalo kule mbali yakhona singakhohlwa ukuthi ungazikhalela emuva indaba yakho niqalisa khonaphana sithola uzibuse abantu bethola bewisela ukukhura wonti buya khonapha izoqeda abantu so kuyinto esingathi yejwayele ukuthi thina vele ngapha asiphathwa kuhle isikhathi esinene kuyiko ungananzelela nxa ukuthi abantu bayahlukuluzwa thola abantu abaningi abahlukuluzwayo abantu bakhona bamathebelelendi ngoba abantu bamathebeleni vele kukhanya ungathi kulohulumende osibusayo ungathi kule nzondo abalayo ngathi ngokunjalo kuyikho bekhanya behlasela kakhulu ngapha okwedlula kwezinye indawo.